So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lele Tubagi, Loguonga, Urecho, Tongo, Gusmega, Izindaba, Mulemi, Lishona. Kola Mugela, Studio 7, Lamhlanje, Molesta, Tuexeni, Shaka 6, Mbimbito, 2019, Mpraxitis, Jeremiah. Enda veni zetu, Lamhlanje.
Ukulu nende, kata veni zoma kuta ezmo, yena, akumilanga vele, ave logwenza lendawa. Into omele ukuthi iyenziwe ngamabhizinisi ukuthi intengo yakhona of course ibe regulated but kuvele kumele kube into yamabhizinisi uhulumende aprovide kuphela i-environment esuitable.
Uhulumende ubikwa esenikeze abamankampani amakhulu imvumo yokuzithengela amafutha ezimota phandle kwelizwe okusebenzisa.
Laba bakwanisa ukuthenga isinkwa sangikhona yilaba nokuthi khona ingxenye yesidla yanye sibili ngemonthi. Njengoba namhla sifona ukuthi isinkwa sibona iprice lapha isisingena ku-$2.70 ukuthi i-recommended price yesinkwa.
Iningi laba eZimbabwe lithi kuqonga kwentengo yesinkwa sokuzabangela ukubana imuli eziningi siqale ilanga ngendlala. Kuthi ke ibandla elibusayele ZANU-PF lisola uhulumende weMelika lomanyano we-European Union ngokuqhubeka ithi seyiziphatha amandla zalo izijeziso zenotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende ubika uba senikeze abamankampani amakhulu imvumo yokuzithengela amafutha ezimota phandle kwelizwe. Lokhu uhulumende uthi ukwenza imizameni yokuqeda uhlupho lokusilela kwawo elizweni. Lokhu bekungesinye sezinqumo eziphume emhlanganweni wamalunga edalela abaphathi ntambo bakahulumende owekhabhinethi owenziwe izolo eHarare. Esethulwa ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mutrangwa. Umnumzana Bulisani Ncube yingcwethi ecubungula izombusazwe. Yena ke utshele uSandikile Mhlanga weStudio 7 ukuthi yikho okwakumele uhulumende vele akwenze ngasekuqaliseni.
Uhulumende endabeni odabeni lwamafutha ezimota yena akumelanga vele abe lokwenza le ndaba. Into omele ukuthi iyenziwe ngamabhizinisi ukuthi intengo yakhona of course ibe regulated but kuvele kumele kube into yamabhizinisi uhulumende aprovide kuphela i-environment esuitable for ukuthi amabhizinisi aprovide i-fuel. Ukuthi angenele kusuka kube nzima ngoba nokuthi indaba ye-fuel uvele wasala lokho eyibambile yena uhulumende. Ekuthini lanxa esithi i-foreign currency lamanye amakampani asengayithola emabhenki through the auction system but e-fuel lokhu i-allocatwa i-reserve bank. Uyabuyela usale lokho kule-problem yokuthi uhulumende uyangenela kakhulu lapha angamelanga angenele khona okumele afake imithetho lama-policies kube yikho ukuqondisa amabhizinisini akuyona leyo yinda.
Zambe ngabe qinisile ukuthi abanini bamagalaji bengabe beyibambile besabonisisa ukuthi monetary policy ihamba njani?
I-fuel yona ngomthetho wayo ngazuye kuliphi ilizwe kayisiyo nto ele-profit eneyo. Ukuze uthole i-profit kuyabe kumele uthengise ama-liters amaningi. Yikho kuthiwa is volume based business, so you are pushing volumes to make the money. If you don't push the volumes you don't make the money, ngoba imagine yakho yinani. So uyayibamba uyibambelane uvele wena kumele ekupheni kwenyanga kula ma-expenses kumele ukhiphe i-profit yabo khona.
Ubona ingani uhlupho lusukela kukhona ukuyani ukuthi imali kayihlelwanga kuhle?
Amaphutha wonke nxa uwakhangela uwalandela usiya emuva aphelele eminyango kahulumende ukuthi uhulumende kenze kahle. Kusukela nje ekuqaleni indlela ilizwe elibuswa ngayo kwehle kuye endleleni nje initial budget indlela eyahlelwa ngayo kubuye kuze ku-monetary policy. Konke khona okungakuhlanganisa yikho kwenza izinto zibe yilokho ezikho khona ezenza umumo womnotho welizwe ungami kuhle. Ubususithi nxa usungasamanga kuhle kube sokusiba labanye abahlakaniphileyo ababona izikhala bangeni ababenefit edexpeso bada
ale imali yama-RTGS yenza uhlupho lwemali lube ngcono.
Okwakhathesi kunzima ukuthi ngisho ukuthi kuyancedisa kodwa iqiniso elipheleleyo kuza khanya ngemva kwenyanga kumbe kwenyanga ezimbili. Nxa bezakwanelisa ukuthi amakampani lawa afuna uku-importa izinto zawo athole i-foreign currency emabhenki nge-rate yona leyo ephansi, nxa bezakwanelisa hayi bazanqoba sebili. Kodwa-ke angiboni bezakwanelisa ukuprovida i-foreign currency ngoba phela okwenza i-foreign currency ibe ku-demand ku-black market kayisimi ingebe ngifuna i-$50 ayiso muntu oyabe efuna i-$200 ngama-companies abe funa thousands of dollars yikho kwenzayo lokuthi but ngama-companies ezakwanelisa ukuthi ayithole nge-rate ephansi ama-businessmen vele bafuna ukwenza i-profit if they are able to get foreign currency ngemali ephansi they will go for it bayekele into ye-black market. Kuzakwenziwa yukuthi ikhona yini i-foreign currency eyaneleyo ukuthi amakampani anjengabo-Delta afuna ukuyawoda izinto zokwenza ama-Coca-Cola ahambile ayibhenki ayithola yini. Nxa kunjalo hayi i-monetary policy asebenza but nayingekho hayi sikhohlwe siphile.
Lo bekungumnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Iningi labeZimbabwe lithi ukuqonga kwentengo yesinkwa sokuzabangela ukubana imuli eziningi ziqale ilanga ngendlala. Ngomvulo uhulumende uthi intengo yesinkwa isizakhwezwa ngedola isuka kudola lamasenti angamashumi amathathu lanhlanu $1.35 isiya kwamabili lamasenti angamashumi amathathu lanhlanu $2.35. UChris Gande weStudio 7 uxoxelisa kamuzi selokitshini lesizinda koBulawayo ukuze sizwe ukuthi abantu sebephila njani kulandela ukukhuphuka kwentengo yesinkwa.
Itiye sesakhohlwa ngayo sibili sesiphonguza ama-price aphongukhwela every day sinkwa naso sesiphongukhwela labo ukuthi vele lathi vele asakwanisi thina esiyihlulekayo laba abakwanisa ukuthenga isinkwa sangikhona yilabano ukuthi khona ingxenye yasidla kanye sibili ngemonth njengoba namhla sesibona ukuthi isinkwa sibona i-price lapha isisingena ku-$2.70 which is i-recommended price yesinkwa.
Manje abantu bazadlani ekuseni nxa isinkwa bengasayinelisi ukusithenga?
Lokhu sokumzima kakhulu and sokuhlangane lokuthi izulu lalo selihle laba labasilibalekile sibili sicabanga ukuthi kona sizadla khona ngale emasimini kodwa hhatshi khanya ngani into zangikhona zihle zahlambuka kubi sahambi ngendlela e-right kanti kudala laphansi sithi nxa sizuzu sisele isinkwa sihla imbambayila lezinto ezinjalo. Manje emasimini ngale kuwomile kute two ayidlala yodwa sibili khanya sibili kuyehlula lapha kuZimbabwe la.
Njengoba besisiza ukubana abanye bebesithengisa ngentengo evele iphezulu emalokitshini lapha ngenxa yokugqekezwa kwezitolo okwenziwa ngesikhathi sokutshengisela, kathesi bakhona yini abasithengisayo khonapha emalokitshini?
Laba abathengisa emalokitshini yilabana ababe bethethelezanekha ngama-substandard bread ababe bethethe ezabe zilahliwe khonapha yize babe besebezithengisa lapha emalokitshini but kuyabe kungasizo senifane siyi-fresh fresh isinkwa sangikhona sonesa. So into engiyangikhona la iba phezulu futhi iba khona ngale kobo $2 kusiya ku-$2 shift but sona siyabe singaso fresh sibili.
Vele singakakhwezelwa intengo kanti vele bese sisilela yini ezitolo lapha isinkwa?
Isinkwa besingani okwamaviki la aphelileyo besingani sesitholakala sibili lapha i-government izingenele yasisithi beyehlisa isinkwa i-price from $3 to $2 to $1.80 actually but besibonakala but i-movement iyangikhona ibi-slow njengoba sisho ukuthi khona lesethi sizakala ilesethi sizakala emgwaqweni lesethi esingaso yi-substandard.
Okunye abantu abangakuthenga okungaso sinkwa abangakudla ekuseni kuyini?
Ukhuluma iqiniso ukudla amalaja sibi ukudla amalaja lapha sokuyihawula eZimbabwe sibi sekuthola nzima ukudla amalaja sibili ngoba akula lutho ngoba yonke into iyadura ithukile lankhona liyadura vele akula into ukuthi ungayidla ekuseni ukuthi nje izithola zona lezi ziyabe zisele ntambama bazibhoyilise ekuseni sibe sidla zize kungamamandla nyana okuncane mbijana but lobana okuthi bona okwesinkwa lokhu sokuyinto yakudala lesi
abantu bona bathini ngakho lokhu ngoba siyabona laphana abantu bengena ezitaladeni betshengisela ngoba intengo yamafutha ezimota yayikhweziwe pho isinkwa siyakhwezwa bezihlalele bazithulele abantu kumbe kukhona okwenzakala
into leyana yakudala yokuthi abantu bezimbabwe bayathula bethule bethula ngani vele intazibonakali isingani siqalisile futhi okwamanje ngoba abantu baphonga ukuthula baphonga ukukhuluma likhonongwa mbenje imabhawa lapha lemashopu besithi into ziyakhwela lapho into ziyakhwela but akula action abayenzayo sibili ngoba lokhona kwenzakala last time laphana bevala imigwaqo kwamangalisa sibili lathi besicabangela ukuthi khona yinto ezaphinda futhi iqhubekele phambili until laba abasibusayo kuze beze bevume sibili ukuthi khona izinto lezi ziyasikhathaza kodwa hhayi okathi sibe phongukuthula ungazi nje njengoba khona kwake kwaphonga ukuqubuka nje abantu singacabangelanga ingxeki ngwaphonga ukuthutsha lapho njengoba izinto zilokhu zisiba ziwoma kangaka.
Umnumzana Raymond Phiri yisakamuzi sezizinda koBulawayo lapho-ke limuzwe ekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Esifikileke isikhathi sokuthi sike sikhangele ezinye zezindaba eziphuma kumaphephandaba. Iphephandaba le-Newsday libika ukubana uhulumende uyaqhubeka ngemihlangano yakhe luzulu esizwa imibono yabehlukeneyo ezanceda ekubunjweni komthetho olawula ukusebenza kwababalisi owe-Teaching Profession Council Bill obikwa uzabamba ngamandla ababalisi ukuthi babhalele minyaka yonke ukuthi bathole ingwalo zokusebenza. Abanye ngabathi lomthetho ujonge ukuvimba ukuthi ababalisi bengakhalali umsebenzi. Ababalisi kubikwa ukuza kulawulwa komsebenzi wababalisi kubikwa kuza kwenziwa iCouncil ebunjwa ngabameli benhlanganiso ezigoqela eyamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe, Association of Trust Schools, Public Service Commission, Correspondents and Independent Colleges, abengatsha zikahulumende zemfundo nezinye. Kuthi-ke iphephandaba lebulenjini elenewzimbabwe.com libika ukuba oncintisa wanqontshwa kukhetho lokudinga umongameli kwelezimbabwe nyakenye. Umnumzana Nkosana Moyo uthi yena labebandla lakhe ele-Alliance for the People's Agenda apha kabaseko kunkulumo ezabizwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umoyo uthi lezi nkulumo azisoze ziphumelele ziphumela lutho xa zingakugqeli ibandla elikhulu eliphikisayo ele-MDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Uphinde wethesa Mnangagwa umlando wokuphambana lezithembiso zakhe lapho ethatha intambo zombuso nyakenye lapho athe ungumongameli womuntu wonke esithi okusobala okwamanje ukuthi umongameli wabezano PF kuphela. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umthethondaba waphezulu kwele-Senegal owe-Constitutional Court usunqume ukubana umongameli Macky Sall unqobile ukhetho olukhutshwe mhlaka-24 Nhlolanja. USall ubikwa ebuyele esikhundleni ngokuthola isilinganiso sokungamashumi phosa ayisithupha ekhulwini 58%. Wanqontshwa ngumongameli Donald Trump wele-Melika kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2016. Unkosikazi Hillary Clinton webandla lama-Democrats uthi akasoze anyontise kukhetho lomnyaka ka-2020 kodwa uphange wathi uzaqhubeka ekhulumela lapho abangelathuba lokwenza njalo lapho kukhankaselwa lolu khetho. Ivandla elibusayo eleZANU-PF selisole uhulumende weMelika lo umanyano weEuropean Union ngokuqhubeka ethese iziphathamandla zalo izitsheziso zenotho lisithi selifezile okuningi okufunwa ngamazwe angentshonalanga okugoqela ukuhlonipha amalungelo oluntu lokuguqula imithetho yokhetho. Embikweni awethu le izolo isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo uthe ukuqheliswa kwezitsheziso lezi kuveza ukubana oMelika oBhilithane lamanye amazwe akekho eqinisweni ngokufuna ukuvuselela obudlelwano obuhle lelizwe lakhe. IMelika iqhelise izitsheziso zayo ngomvulo isithi kunengi okusamele iZimbabwe ikwenze nguhulumende andubana ubudlelwano bamazwe omabili bube sesimeni esihle. Umanyano o-EU wenza okufanayo ngenyanga edluleyo, kodwa umoyo uthi sebelethe inguquko ebalulekileyo elizweni ekhokelele ekuqhutshweni kokhetho olukhululekileyo. Wengeze wathi la malungelo oluntu asehlonitshwa ngendlela engakaze ibonakale eZimbabwe. Kodwa ingcwethi ehlaziya izombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube kavumelani lamazwi awezanu-PF.
Yebo, ngomlomo ziningi iminingi imizamo ayenzayo uhulumende weZimbabwe ukuba ubudlelwane leMelika labo EU lamanye amazwe abeke izijeziso zenotho ukube ubudlelwane bakhona bube ngcono kususwe izijeziso zenotho. Lokho njengoba ngisitsho kwande emlonyeni kwande ekukhulumeni kodwa ezenzweni hayi kakwandanga kangako. Lokho bekhuluma okunye benze okunye, bakhuluma okunye benze okunye. Amalungelo abantu bayakhuluma ngokuthi bazahlonipha, bayakhuluma ngokuthi bazalandela umthetho wesisekelo weZimbabwe, bakhuluma ngokuthi bazalandela ukuhlonishwa kwemithetho yeZimbabwe. Kodwa nxa sekusize kwenzeni, sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso, sibona kubulawa abantu, sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo, sibona amapholisa lokhu eziphatha ngaleya ndlela eziphatha ngakhona ngaphansi kukaMugabe. Ngakho-ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube le nguquko, uyakhuluma ngakho kuphela. Kodwa kuyacaca ukuthi amanye amazwe kasoze akuthathe kuyinguquko ukukhuluma ungenzanga. Kuyinto-ke okufanele ukuthi uhulumende weZimbabwe akuzwise khona lokho ukuthi kudingeka izenzo kuye, hhayi ukukhuluma. Izenzo ezihambisana lokuthi kuhlonitshwe abantu beZimbabwe.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo uthi sebelethe inguquko enengi kundaba zokuhlonitshwa kwamalungelo, kanti njalo la kundaba zokhetho sebelethe inguquko ebangele ukuthi ukhetho olwedluleyo lube ngolukhululekileyo.
Amalungelo abantu lokhu engakahlonishwa ngendlela epheleleyo, isisekelo sombuso lokhu esingakahlonishwa ngendlela epheleleyo, imithetho emidala liyana ehlukuluza abantu, ehlukuluza amalungelo abantu, evimbela abantu ukuthi bakhululeke benze ipolitiki ngendlela abayifuna ngakhona, babambe imihlangano ngendlela abayifuna ngakhona, batoyitoye, bahlale ngekhaya ngendlela abafuna ngakhona. Ilokhu ingakaguqulwa ukuba ihambisane lalokho okubhalwe kusisekelo sombuso. Ngakho-ke akulanto angalisayo kulokho iMelika ekhuluma ngakho, yinto abantu beZimbabwe abaphila kiyo abayibona njalo nje. Kodwa-ke ubuhlungu bakhona yokuthi iMelika kayikhangelelanga ukuthi abantu baguquke, uhulumende weZimbabwe aguquke asebenzisa isisekelo sombuso, i-constitution yeMelika, alandele imithetho yeMelika. Bathi akulandelwa imithetho yeZimbabwe, kuhlonitshwa amalungelo abantu beZimbabwe aya beMelika. Ngakho-ke yinto engafanelanga ibe nzima kuhulumende weZimbabwe leyo. Babantolonzima ukuguqula imithetho njengabophose, njengabo ayipha njenga emningi nje ehlukuluza amalungelo abantu. Bamadolo nzima ukuguqula indlela amapholisa aziphatha ngakhona, indlela amasotsha aziphatha ngakhona. Into zonke leziyana yizwe ezibanga ukuthi izitsheziso zenotho zibe lokho ezihlezi. Kumele kuguquke kufona lokho ukuze zisuswe izitsheziso.
UMnumzana Efihlela Ncube yingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje-ke othani sizwe imibono yabanye babalaleli bethu.
Ukubotshwa kwamalunga awe-opposition i-MDC eqanjelwa amanga kuthiwa afuna ukugenqula umongameli weZANU esikhundleni sikapresidenti welizwe akusinto entsha ubeyazi ukuthi izano ilembali enjalo kusukela ithola uzibuse sathola kuqala ngabomzwere wabebotshwa beqanjelwa amanga kuthiwa bafuna ukugenqula umgabe embusweni yi-system ye-leadership yezano wonke umuntu oke waphikisa izano wanikwa lelo cala wabotshwa wahlukuluzwa ojoshua nkomo laba bahlukuluzwa baze bavuma ukuthi kube le-unithi loba ibingela iziqiniso ezithile ukuthi babambene kumbe sebeginywe yiyo izano so kathesi isebenzisa ama-tactics wona lawo yayivele iwasebenzisa ukubhidliza amanye amabandla i-violensi lokubotshwa lokuhlukuluzwa so akusinto entsha but okwakathesi abafana abancane balezibindi bazamelana lako ngeke baze bethuselwe ngokubotshwa ngoba vele sebekubonile ukuthi okungasikho kubulawa yikuphi njengoba nanti ilizwe lalo lifahlekele akula mpilo akula msebenzi akula kudla akula mali elizweni so lokho kuqanjelwa amanga kusinto entsha sizabona ukuthi amakhothona lawo azabathola belecala lona lelo abaletheswa izano yini
lingabe lishona njani Zulu thakazi no lokho okwenzakalayo kwakuyivele kuyinjongo yezano ever since from the beginning i-method yabo abavele bayitshiyelwa ngumdala umagogorosa angithi weza kathesi laye umnangakwa okhuluma khona kwakwauvele umagogorosa ukukhuluma abantu bebulawa mgceke ubani lobani ekhangela yena nxa esebuzwa esethi no olobufakazi kabulethe olobufakazi kabulethe lapha siza-investigate vele leso isilogan sabo njalo yindlela yawo eyabadlisa kudala eyokunciphisa inumber yama-opposition especially the strongest opposition njengokubona lakathesi sebezame elinye icebo elikhulu bazamile ngazo zonke indlela ukuthi uNelson angangena njani entolongweni then angangena entolongweni thina sizakwenza lokhwana nalokhwana nalokhwana kuye in such a way that that thing is going to torment him outside le mhlawumbe ekufa after 3 years or after 4 years but kuyabe kungenamuntu okwaziyo ukuthi into esakwenza lokhu njengoba kwabakwenza kuthangerayo so vele zindlela zawo indlela zabo vele abazifundiswa bazipasa 100% vele bakupasa vele asonto engaphela bakwethu until uNkulunkulu azame ngezinyawo kubuselinye ibandla elizayenza into engcono as long as ifezanu it's a generational thing vele it's a blood thing kukusegazini vele umthetho wabo omelele wanje amazimbabwe anje abantu abadala labo bonke ababekhona ngesikhathi sempi ngesikhathi sebhalabhu ngesikhathi sekugrawundi kasuke into entsha leyo kayisiyo nto entsha ubani nobani uvele uyakwazi lokho yikho yizalo nje manje vele siyazi injalo izalo siyazi ngakho lokho akumangalisi kungamangalisa abancane abazelwe ngama-85 kusiza ngapha but hhayi thina abadala from 60s kusiye emuva le vele siyazi yikho yizalo manje nxa ivele njalo so hhayi bakhuluma abantu njalo bekhuluma iqiniso ukuthi uyazi umuntu ungamhlupha kakhulu wenza awomelele the more umhlupha kakhulu the more laye umnika kokhalipha lokumomisa isibindi kakhulu bayenza ama-opposition phata awo aqinile phambili sibona kulo mehluko kakhulu ngoba ngendlela abantu asebekwanisa ukuzikhulumela ngayo ba-oppose labo bethini bethini kwakuvele kungajayelekanga kwakungasonto eyayingayenzakala ezimo but the way abantu sebekhuluma ngayo abantu sebekwanisa ukuzikhulumele free lanxa ungafi-free ngama-development sesiyabona siyakwazi na ever since from the beginning kwakungachiphanga kwakunganje so kuzolunga izolungisa i-young generation le ezayo izolungisa kuzakuba lo mehluko omkhulu kakhulu so whatever is happening kuzolunga nje ngalo uNkulunkulu uzasukuma nje esipilweni laye ayenza kwenzayo
لا Lapho ke sizwe abalaleli bestudio 7 besipha imibono yabo, lawe ulakho ukwenza ufanayo ngokuthumela kunombolo ezithi +1 202 203 0318. Njengokwethembisa kwami izolo, siqhubekela phambili ngomculo weqembu elicula umdumo wesichathamiya elibizwa ngokuthi yindosawusa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli seqembu leli uInnocent Sibanda.
Parlamente, votela nitina.
Sesile 18 years siphakathi komculo lo, kodwa bekulokunzima esihlangana labo sekuqala ukubonakala ukuthi kwenzakalani.
Sikhulumene indaba somculo, votela nitina.
Abahlabeleli,
abahlabeleli sebaphendule isijobe sashuwasashuwasa
yeyomgoqweni. Ingoma leyi ethi ePhalamende ilotshwe ngu-Oscar
Casey.
Khuluma,
khuluma siyakhuluma, hlabelela siyahlabelela,
kodwa
kodwa ngekono yethu sisayo. Kuluma siya kuluma,
hlabelela
siya hlabelela, kodwa ngekono yethu sisayo.
Okumumethwe yingoma leyi ePhalamende, sakhangela ukubana umculo wethu owesicathami ukhangeleka ngenye indlela, ingathi ulokuyeyiswa thize, ingathi kawuphakanyiswa njengeminye imiculo lapha ekhaya esiNdebeleni.
Bongqongqoshe bemidlalo, nanti kabelisa siliphathele lona injobe sithungelwe bandla.
Awu qabelihle lami madoda,
qabelihle qaba lami, qabelihle qaba lami, qabelihle qaba lami, qabelihle qaba lami, qabelihle qaba lami,
sose sibuya ePhalamende sizoyethula indaba yethu eyomculo. Qoki lisivumele singene ePhalamende sizokhuluma ngendaba yabahlabeleli.
Phalamende,
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 Phalamende, Phalamende, Phalamende, Phalamende, Phalamende, Phalamende, Phalamende, Phalamende, Phalamende, Phalamende.
Ukubana bangancediswa kanjani, baphakanyiswe kanjani ukuze kuvikelwe lezi ndaba zamapirate.
Phalamende,
Phalamende,
Phalamende, Phalamende, Phalamende,
siyacela kuministri ukubana ibe nawo umthetho osibhekelayo ikakhulu indaba le piracy.
Yes, yes. Speaker, can I say something?
No. Order. No, member. That's not the issue for today. The issue for today is music.
We're talking about music.
What about music? Member. Order. We are not that.
No.
Sizeke umculo lapha wentosakusa. Lesobe kuyisigaba sesibili sohlelo lwethu ezemiculo. Sizolethulela ke sokugcina isigaba kusasa. Kuselivalelisa kulolu hlelo njengoba sathi singasavumi uProphet Jeremiah. Sizithaseke ithuba elifana njalo. Sasa. Hey.